Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo omhlazi ku-22 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuchiya uZulu ethukuthele.
Thinki i-timing yakhona eyokuthi ayenze le amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMvuza ngeviki edlileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu sibe phansi uma sithengiswa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo izigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibosha yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibosha ezilamacala amancane nje maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokho ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokho ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa isikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukubasapota ngokudla lani lani. Kodwa hhayi mina izigeleke xa ngisapota ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo kusibantu aba-right ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina
kuqhubeka ngobugebengu ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ungani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo.
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esukukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Lama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Job Scala yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla le-ZANU PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba athi alokho ebhibhidla. Amalunga aleli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla le-ZANU PF ayebacathamele bababhaxabula, abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayatshaywayo umnumzana Kutsai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On Monday 15 May 2023, esilohlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreedwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU PF members eTreedwood at the irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abatshaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu atshaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovering mode and beds and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayacwayisisa yini ukuthi kuyini owenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransferwa ngabakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpolisa owabuyayo wayesebenzisa ikhompi yezanu PF elotshwe umgubuza zanu PF constituency igcwele amalunga ezanu PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapolisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone kunews article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP wemgubuza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens we no longer have freedom of independence and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I kwakhathesi sisebunzimeni as it is evident clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde ilunga lebandla leCCC imizamo yokukhulumisana labebandla leZanu PF kumbe amapolisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo i-1 kg yenyama isibiza 63,000 and $630 okungaba yi $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke ukubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini leNational University of Science and Technology uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yakwamanye amazwe okusemthethweni singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi uma sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni intengo yethu yebhondi ayisoze ini ngomumo we-economy yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi sigcine izimuli zethu ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisa ukuthi sibhadale izisebenzi zethu. Lama shop lawa azavuka e-AMT. Kubuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagugudeka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela i-cooking oil kwezinye izindawo ngabona 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limema nzonzwa likhwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeki, azithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala, umbalisi wemaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba siyincapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akulanto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa esiyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabe sehluleka nje lokugadiye edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphatha amandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu. Kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ithukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lomhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrica kunye labosomabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibonani, linjani? Hayi, sina siyaphila bakithi. Ngiyaphila njani khona ngapho? Hayi, indaba zenelisipha zona zinhle kakhulu, zimnandi. Hayi, le nto iyembonise lapha luba balukhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu structure zabo sisahambi kuhle. Hayi, akethule akhangele ekwabo ekushayane le-CCC. Thina abantu be-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asozofuna ukwazi into umunye umuzi umunye umuntu uyabo ingono zakho zingathathi na usiyakhanda into zomunye umuzi uthiye zomuzi wakho khangelayo lo muzi wakho ukhangela lakho lokho ukuthi nokucubungula lokho ukuthi hey wena ubona akusebenzi lokho emafa zakhela amafa ungethusa into lezi iyaye into uthiya nento lezi thina siyaphambili siyalisupporta sivili lokuvota savota siyakusupporta and inyaka lo hayi iqhutheselwe iqhuba intamo akulangindle kanti imukhumazi
ambonani sanibonani siyabona lokho kwenziwa ngumnankagwa othi usafuna ukubusa 5 years more ilizwe lakithi lizoba njani ngoba ilizwe libolile liphela nantia ma engabe efuna ukubusa 5 years more uyabe sezani yini impela into ongama mpithi umnankagwa ufuna ukuba upresidenti uzayiza lokho kunini abantu batshelwa amanga kunini bathembisa abantu amanga yini into abayenzayo even eyi-1 imigwaqo kubolile ezibhedlela kulambithi indawo yonke ibutsoti corruption all over inkomo kazi kukhuluma ukusipela kwenkomo kabukhontroleki seloko kwangena nje umnankagwa isihlazi kuphela elenzakalayo ilizwe kalisela-mthetho amaphoyisa amasotsha konke kuyatona kwayena umnankagwa uyatona alihlazo leli esilibonayo leli kathi ilizwe lizoba njani and laba bantu into eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana sebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke ubekwazi nendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi liphelile ilizwe lezimbabwe ilizwe seliphilwe nge-corruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la zicedwa yabantu bezanup f abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngobusela benkomo all over i-corruption phila i-corruption manje lizwe bani elinjani
kustudio 7 ngalinjani lonke balandela bakastudio 7 kanye labasifundele izindaba abakastudio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka-Tom Angiston Sibanda ohlaziya ezombusazwe hhayi lapho wehlulekile uhlaziye ichetha kusibilinyongwa akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela lawa ma-helicopter amthwale emsaphi lowo muntu lanqaze kuthiwe ngo-emergenti isibe khona leyo emergenti ezibhedlela uzolatshwa ngani hhayi mdala masukhulile-ke labafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yeke labafana behlaziye sukukhulule susehluleke ukuhlaziya kula muntu ongaye esibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani balandi yestudio 7 nabaleli igama lami ngisikhathele Dube bendesicelo lapha ngifuna umna wami uzwanele Dube wahamba lo mama then thina sasala siyi-2 kuyingozi qapheliso then yena mina i-last born wahamba lo mama ungumfana umama isibongo sakhe ngesakondebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena mayengezwa lo mlayezo uyangithola kule number 0610215241 yiyo inamba ozonithola kiyo yena le ngiyabonga
linjani kutudio 7 hhayi ngithabela abantwana bezimbabwe amabandla laphikisa ukuthi sebebambene sebebona ukuthi hhayi iproblems sokumele ukuthi izanu siyikhiphe phumi izanu bonke bevotele umuntu eyi-1 jamisa president kayi-1 kuphele lokhu Dube Ncebe ngaphela abantu benkosi asanjani ezani yiziphi
linjani emsakazweni emsakazweni kastudio 7 ya imvele enhlale phezu kwendawo hhayi sizwile plant ukuthi sebeziyakhela izikolo izibhedlela hhayi kodwa engakudle ukuthi ngapho kweplant kuphela imathebuleni nivele isiziyakhela izikolo siziyakhela emakliniki izibhedlela ngabantu nje asebezinile abangelakhulumende la kodwa iproblem nathi into esingayifuniye siyinyaniso ukuthi siziyakhela iziklinika siziyakhela izibhedlela imigwaqo so kuzothatha omunye womntuku ezosebenza emakliniki ethu siziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanisa sibili uhulumende wezanu nohulumende we-3C sicela ukuthi bekubhekisele ndaba okanye iba balamalungu ephalamende laba kuthi bekhangisise ukuthi into evela siyifundi zabantu bemathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantwabenu kusebenze abafowethu kusebenze wonke nje umuntu wemathebuleni sisebenze esigabeni lapho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu azongena ezinyata hhayi asikufuni ukuthi siziyakhele izinto lezana sifuna ukuthi kusebenze abantu abethu bethole imisebenzi labo siyabona
hlokazi womhleli vuka njani injani lonke masenga akhulumayo eyi lo mdida lowo uma evula nje umlomo wakhe kuphahlika iphoyizeni yodwa ukhiphe iphoyizeni engaqeda abantu ezwi maye ezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnankagwa labokhulu bakhe othiwenga bahlele ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ngama-sanction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje ityoyithiwe kumbe ekhanda sakukhona ngasahambi kahle. Angikwazi angizwa kahle lento yakhe leyo. Ukuthi uchaze uthini? Uyazi ingozi kabi lo muntu lo. Angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola kuzamtef. Azabe lamandla ukuthi akukhulume amanga ngaka. Ebe lesifini sokuzowumana avula umlomo wakhe.
Sanibonani. Thanda ukubonga ukungazithi iviso. Bingelele bonkontu ngamili bonke nje. Ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale indoda engayizwa ikhuluma la. Kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu bakomoya ngamashona yethu imiqondisi imishona yemila. Babancela ukutshela uma ngabe ukuthi ulalele. Umoya alisiyomshona. Abantu bakomoya babasazi ukuthi ngabalozi. Singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history kaMgabe leyo yayibhala ibhekiswe phansi. Thina sisafunda i-international history. Siyakwazi ukuthi abantu bakomoya ngabakamama. Abalozi. Ngikatshena wakutshela ukuthi amaNdebele ngabantu abesinguni bodwa ngubani. Iba leNdebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi. Siyemaplayeza esishoneni. Esishoneni akusikho ukuthi umhlobo wodwa, bayimhlobo eminingi. So ibala elithi shona liyi-umbrella. So baba khuluma iqiniso, tshela abantu iqiniso. Ungakhuluma into engekho baba. Umqondisi nalowo omkhangelela phansi. Ngowasesikhosini babantu bakomoya ngabasesikhosini. Umambo yezesikhosini ile 100% mthokazini nalowo muntu. Ngiyangisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupport, angisupport iparty mina, iparty ngisupporta eZimbabwe. Yeah, so bukhuluma iqiniso baba. Njalo to prove that kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba akangamqakathekisi umgaba esaphile. Lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona sineqiniso lokuthi aloba semgwaqo ebizwa ngayo, aloba sile sitediyamu esibizwa ngayo, aloba even ledrobho likhona ebizwa ngayo, kodwa okukhona ngibani ngibuyanihanda ngiyokhona isitethu sakhe. So into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba aluba wayengishona aluba into eziningi zibizwa ngayo. That's why bengamqakathekisi. Lokhu ngikusho futhi ngiyicwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi. Tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo. Mamambo amahle yeye lingabothula bafowethu, lingathuli. Umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo yohlanga lomuntu. Umkhuzweni imkhalini ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso. Ngambona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalolwizo elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilitshumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhe esithi kumele amabutho akwele Ukraine engazahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phela layo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani ngoba iRussia layo ngayikhangela kathe simpi elwayo isikuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona bona ngokwabo kabavele egcikeni ukuthi kuchaya wane manqamu manqamu. So ke laba labo sebelazo izikhali futhi abaziphiwa iwest ngapha ezihambuma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So ke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe America ukuthi athi hayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Bachayeni bizivikele libachayele ikona apha elikhona lithumeze izikhali zenu lazo ziyechaya konale njengoba laye uPutin echaya ekhatshana njengakhona lo. Mina mbona ngathi ucebisa kwakhe ucebisa ngale ndlela ngoba bangazama ukwenza ukuthi kube yipush yeground war yona le abakhuluma ngayo engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amaningi ehlangana lezikhali ezivela eRussia. Yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.